silokutana kakhulu njengebandla silahlekelwe ngendlela ebuhlungu kakhulu kulandela ukuthona kukamamuthaka umamuthaka ngelunga ebeliphethe imisebenzi eqakatheke kakhulu ephathini so ukuthona kwakhe ikakhulu ngalesi sikhathi yi-loss enkulu kakhulu ebandleni njalo isikhala asitshiyileyo angeke sakwanisa ukuthi sisigcwalise ngoba ubephethe imisebenzi emkhulu ubedlala indima eqakatheke kakhulu ebandleni ikakhulu ngalesi sikhathi kulandela ukuthona kwababudabengwa simbone encedisa kakhulu kutransition esikiyo siyilanda icongress ley kodwa ke hayi uNkulunkulu usesihluthunele yena sisele sidanile sikhala kakhulu njengebandla.
Kuyini elizamkhumbula ngakho?
Umamuthaka liqhawe lesizwe seZimbabwe lanxa nje kusiba nzima kulabo abaphetheyo okwamanje ukuthi benanzelele imisebenzi yabanye abantu ikakhulu abantu abaphuma kwizaphu kodwa ke thina siyakwazi lapho esiphuma khona siyakwazi lapho esivela khona siyakwazi labantu ababamba indima eyaletha ilizwe eleZimbabwe bayidlala njalo indima efanayo ukuze ilizwe leZimbabwe libe lokho elikho khona namhlanje olokuthula okungela ngxabangxoza ekhona. Umamuthaka kanye lobabuthaka ngabantu abasebenza kakhulu ngesikhathi kuqala impi yenkululeko. Ubabuthaka laye kanye umamuthaka bebesebenza eZambia ngesikhathi sama-1960s. 1959 kusiya ku-1960 bebesebenza beseZambia njalo bebengamalunga e-UNIP ibandla elalilwela inkululeko eZambia. Kodwa kuthe kuqala ukufika abantu bezaphu kweleZambia besiyalungiselela impi yenkululeko bafikele emzini kamamuthaka lobabuthaka bonke abakhokheli bezaphu bebefikela emzini lowo bengakadluleli phambili besiya lapho ababesebenzela khona bathole ukuncediswa kakhulu bencediswa ngumdeni wakothaka kuyukuthi umamuthaka uyavumela njalo uvulile amasango omuzwakhe kubalweli benkululeko baningi inkokheli ezadlula khona emzini kamamuthaka singabalisa bonke abobabudabengwa abobabumangena ubabumpoko abobabumtiniri bonke badlula emzini lowo bethola ukuncediswa okwakufanele bekuthole ukuze benelise ukulwela inkululeko yethu.